Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 13 Mpandula 2022 Mokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kukhuluma nje abanye bangkhona abakhethi bahambile basebhinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for i-D.
Izakhamizi elupane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for i-D sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokuchitsha kwamagesi elizweni soluzaba nganeno ngoba isitishi se-1 thermal power station siyalungiswa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki leqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesitatamiya ahamba ngegama lokuthi indosakusa the Morning Star. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Izakhamizi elubane zithi ababalisi okuthiwa basekela umongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo olubizwa ngokuthi Teachers for i-D sebetshona bekhankasela ukhetho oluzayo athi ukufundisa abantwana. Umnumzana Thembelani Moyo isakhamuzi sekwarayi elubane uthi baningi ababalisi abangene kuhlelo lolu owamanje abasebhinga emhlanganweni wokhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla elibusayo. Umoya uthi abantwana sebetshona bebhodabhoda ezikolo, ababalisi bona besenza santando. Uthi lokhu kubisela muva imfundo yabantwana esigabeni lesi, esaziwa ngokuba labantwana abaningi abangenzi kahle ezifundweni.
Abantwana abasafundi ngendlela ngoba sekunama-unions ayenzakalayo awukhankasela ibandla elibusayo eleZANU-PF. Kule union entsha ebizwa kuthiwa Teachers for i-D, izikhathi eziningi ababalisi abasatholakali befundisa abantwana behamba bekhankasela ibandla elibusayo. Kungakho abazali zenkunzi bakhonela kakhulu ngendlela abantwana abangasafundi ngayo ngoba ababalisi labo sebengene ehlangothini lwezepolitiki.
Singathi ababalisi batshona besenzani khonapho bolabo okuthiwa Teachers for i-D?
Sekule mihlangano eminingi ebizwayo engaqedakaliyo ngezikhathi zokuthi ababalisi bebesemaklasini befundisa abantwana bethathwa befandiswa kwamanye ama-district besiyakhankasa bekhankasela ukhetho olokumnyaka ozayo.
Pho manje ezikolo-ke sokutshona kutsha umoya kuphela?
Ngendlela eyenzakalayo akuphela nto ehambayo ngoba ubona abantwana bezilazula yonke indawo abasela sikhathi sokufunda ngendlela yokuthi ababalisi babo bengasatholakali ngoba behamba bekuyona leyo union.
Singathi izikolo lapha sikhuluma ngezikolo ziphi khonapho-ke lophani?
Izikolo nje zonke nje kuyenzakala ababalisi sikhuluma nje abanye bangkhona abakhethi bahambile basebhinga kakhethi bakhona le ehlelweni lelo lwe-teachers for i-D. So kuyasidanisa kakhulu singabazali ngoba kunje abantwana siyababhadalela ama-school fees sithi sibabhadalela abantwana abasatholi indlela yokufunda ngendlela efaneleyo.
Singathi vele abantwana bona bathini? Bathi vele abasangeni khonapho ezifundweni kumbe bamelela o-teacher abaze bephenduke?
Abantwana bahamba esikolo kodwa indlela asebeyifunda ngayo nje loba ubabuza nje abantwana abeza ukuthi hayi izifundo wonke esaqina ukufunda kumnyaka ophelile ngendlela yokuthi ababalisi abasatholakali esikolo.
Pho kumele kwenziweni lapha Moyo?
Kuzima kakhulu, asazi ukuthi yona iministry njengoba uhlangothi lolu ama-ministries wonke esekhankasela ibandla elibusayo, asazi ukuthi into yangikhona izikhalazo zangikhona ukuthi singabazali sinje singazifaka kubani.
Unumzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupane sixoxelaye esejotsholo. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu labaphatha intambo bezemfundo kanye labakubandla leZANU-PF eMathebeleni North. Uhulumende ubikwa esithi udubo lokucitshwa kwamagesi elizweni soluzaba nganeno ngoba isitishi se-1 thermal power station siyalungiswa njalo ezinye ingatsha zaso ziqalisile ukusebenza namuhla. Amagesi abesichithwa mahlayana elizweni lonke jikelele ngenxa yokungasebenzi kuhle kwesitishi se-Kariba le-1 okubangele ukuthi abantu bethwale nzima bakathwala amagaba avuzayo bedinga ezinye indlela zokuthola okusebenzisa endaweni zabo. Kusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uchasisa udubo olubhekane lezakhamizi ngenxa yalolu hlupho kungqoko ayiqhube losithandekile Mhlanga.
Ukuhamba kukagetsi kusuka kube lemithelela eminingi kakhulu engemihle. Nxa sinanzelela uzafica ukuthi abantu ikakhulu omama sebesiba lomlando wokuthi bayidinga inkuni, bagcine bengena emathokothokweni lapha sebengabanjwa khona iganyavu yiziqliwe ezingabe zihlezi khonapha eguswini. Okwesibili-ke sokubangela ukuthi labo abantu besithi abantwana kumbe umuntu osebenzayo nxa efuna ukusebenzisa ukukhanya kwegetsi ukuze ayenze umsebenzi wakhe, like sokusiba luhlupho futhi ngoba sokumele ukuthi aqalise ukudinga amalayithi lawa wesola ngezindlela sokungenye indleko esifuneka khonapho. Kukanti-ke uyabe ethemba ukuthi ubele getsi emzini wakhe, kodwa-ke sokudingeka ukuthi agcine edinga ezinye izindlela zokuthi akhanyise ukugoqela amakhandlela lawa amalayithi amasola, khonokhana-ke sokungenye indleko emulini. Kube sokusithi-ke ekuphekeni lapha kugcina kubangela ukuthi abantu babasimlilo kuthunqe kugcwala intuthu iganga lonke leli nxa sokuthe sokufika isikhathi sokuthi abantu bapheke. Kukanti-ke kwezinye izindlu lezi ezingabe zile minwe mbesithi izandla ezingcono sebengathenga igasi, kodwa-ke igasi yakhona layo yembe eqolo ngokudula. Ngoba siyakwazi ukuthi eZimbabwe izinto ezinjalo zithengiswa ngama-US dollar kumbe ngama-rand, sizafica ukuthi eyabe ichiphile mhlawumbe i-KGC 2 US dollars, i-2 US dollars asiyomali encane, ufica ukuthi imuli mhlawumbe igcina kumele ukuthi ithenge ama-9 kgs ya kuma-10 kgs or 15 kgs ngenyanga. Nxa usuthamuza ngothuke laphana sokuyimali enkulu kakhulu ezimulini lezo ezingabe zifuna ukuthi zisebenzise igasi. Igasi-ke njalo futhi ingozi ngoba sokungenzakala ukuthi nxa kulabantwana abancane bachilachile kugcine kudubukile nxa sokuthe yagcwala endlini yonke lapha kutshisa izinto kulimaza abantu kufa abantu. Ngezinye-ke izinhluphe ezibangelwa kuhamba kukagetsi. Kuthi-ke nje esigabeni jikelele uzafica ukuthi kuyazo kumnyama sokusesabeka kulezi insuku izigebenga zibhahlile koBulawayo. Yibo-ke laba abantu ababesebebhodabhoda bethathela abantu abazihambelayo abatshayisa emsebenzini izikhwama zabo bebhodabhoda bahle bathi camba lapha emidulini yabantu babandake lemiduli kuthi nxa sokuthe wahlwa-ke yibo asebeqalisa ukuqoqodela abantu. Ngoba siyakunanzela ukuthi koBulawayo ngenxa yokuthi sokuhlala kumnyama izigebenga seziqalisa ukusebenza ngama-aid seziqalisa ukuqoqodela abantu ezindlini. Kuthi-ke ngenxa yokuthi amagetsi kwesinye isikhathi ahamba ngovivi ufica ukuthi abantu ngama-4 5 kuze sebehlaba umkhosi sokungena amasela, konke khonokho-ke kuyimithelela yokuhamba kukagetsi osokuthe kwabhakha kulezi nsuku. Njalo ngasokunjalo futhi kuphinda kubangela ukuthi amanzi emalokithini angaze enela, ngoba siyakwazi ukuthi amanzi ethu esikhathini esiningi kubo-criterion lapha aponjwa khona kubomagwegwe lapha yomagwegwe reservoir kufuna amagetsi. Nxa-ke amagetsi engasekho lokumpontshwa kwamanzi la ukuthi azafike kulezi ndawo kugcina kusilela amalokithi agcina ngasela manzi. So, uhlupho nje ngamafitshane ukuhamba kwagetsi kubangela uhlupho olukhulu kakhulu.
Njengenhlanganiso selike laxoxisana leziphathamandla eziphathelane lalolu daba na ukuthi lizwisise ukuthi imbangela yini njalo ingaqedwa ngani?
Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sivele sijale ukuxhumana labo enkundleni ezijeneyo, kungaba ngama-email, kungaba ngabo-Twitter. Labo besiqhuma besitshela ukuthi kungaba lohlupho lapha lalaphana.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Abadabuka eZimbabwe abahlala eFlorida bathi izulu lesikhukhula uHurricane Ian libatshiye bedidibele ngoba libhidlize izakhiwo zabo lokunye. Bathi okwamanje bazama ukulungisa izindlu zabo ezidilizwe lizulu leli elibulele abantu abangamajumi amabili lanye 21. Abezindaba abeReuters babika ukuba umphathi wesigodlo lesi uGovernor Ron DeSantis uthi kulezigaba ezifana le-Fort Myers ezibhidlike okumangalisayo. Uthi uzafunakala imali eningi kakhulu yokulungisa okonakale esabelweni sonke ngoba amabholoho, izindlu, amasimu lokunye kubhidlikile. umnumzana Runyararo Mazana otabuka eZimbabwe ohlala eFlorida uthi konakele kakhulu emzini wakhe lezinye indawo.
Mina ngilapha ngise Orlando Central Florida. Ngathi kona kube kulamanzi izulu elinetha kakhulu, kube kungahambeki, and all the winds going on. The road flooded and you can't go out. Ungakona ukuthi siye emsebenzini, so sibesiloku sihleli ezindlini.
Singathi kuthe kuvuka izulu leli wena ubungaphi njalo kwini okubonile khona?
Ngilensembini, because the authorities had advised us against going out, so ngilenilokhu ngisendlini, but it's been wind and raining, and isihlahla zilokhu zisiwa, so yeah, it's like that.
Khathesi-ke liyenzani?
Khathesi silokhu sihleli endlini, but ungalo sokungcono, sokuhambeka, but uthi imigcwabo eminingi lokhu i-flooded, so silokhu sihleli ezindlini, asisahambi emsebenzini.
So ubona ngazani-ke ukudla akusozokuhluphe khonapho, njalo abanye abadabuka eZimbabwe labo babhekane lakhona kuyini obhekane lakho?
Yes, ngathi abantu abaningi ya babhekane ngalokho, but ukudla angiboni ukuthi kuzahlupha. I think things are going to be okay soon.
Singathi okuhluphayo kathesi kuyini kakhulu?
Ukuthi awuhambeki nje, ukuthi uthi uphume usiye emsebenzini kumbe ngathi, it's not safe.
So singathi-ke imisebenzi-ke nxa abantu bangasasebenzi pho imali zalithatha ngaphe kubhadala ama-rent lento ezinjalo, njalo lezindlu azidilikanga yini?
Sikhangela ukuthi maybe kusasa siyabe sesihamba emsebenzini. I've checked with a lot of guys from Zimbabwe. I haven't received any report of any where their house destroyed. So for now, for most Zimbabweans, I think they are safe. In case I move to Kumela, we are in Zimbabwe, and in King Abala, we have ama electricity, abala power, but izindlu zabo zisese. Angikatholi report ukuthi kulomunye ohamba esibhedlela kunge olimele, asiza kuthola ngalokho.
Indawo lapho khona khonapho Mazana kuthiwa kungaphi?
Lapha ngise Orlando eCentral Florida.
Umnumzana Runyararo Mazana ngodabuka eZimbabwe ohlala eFlorida khonapha kwele Melika. Sixoxela eseOrlando. Kutwana namta dinanze usuku lukaZibuse selifikise iminyaka engamajumi amahlanu lasithupha 56 lathola uZibuse. Intshaleli zindaba yesitudio 7 uMkhondisi Dube usethulela lolo daba usebuhaveron kwele Botswana.
Embikweni awethule ukunanza leli langa likaZibuse, umongameli uMkhwetsi Masiswa kwele Botswana uthi ajabula wamagama ngenqubela phambili ilizwe lakhe eselenzile lokhe lathola uZibuse ngomnyaka ka-1966. IBotswana yayingamanye amazwe ampofu umhlaba wonke jikelele nesikhathi ilizwe leli lithola uZibuse, kodwa khathesi libalelwa njengamazwe anothileyo kuzwekazi le-Afrika. Lokhu kwehlukene uma kuqathaniswa leZimbabwe engumakhelwane weBotswana. IZimbabwe siyehlela emuva isingamanye amazwe angele mali, kukanti ngesikhathi lithola uZibuse ngomnyaka 1980 kwaulilizwe loluju lobisi. Umnumzana Mkhululi Moyo oweZimbabwe ohlala eHebron uthi kulo mehluko omkhulu phakathi kukaZibuse weZimbabwe kanye lo weBotswana.
Independence yalapha ngesingathi uZibuse walapha kuleli lizwe nxa siqathanisa lekhaya, kulo mehluko kakhulu engiwubonayo, ngoba ngiyananzelela ukuthi abantu balapha abaningi angikaze ngizwe even oyi-one umuntu ekhala ngokuthi independence yalapha ingathi uZibuse walapha unguZibuse wabanye abantu. Nxa sikhangela siqathanisa lekhaya, njengoba nasikhala ukuthi ekhaya ngale silezinye izimo esike sahlangana lazo, uZibuse walapha nguZibuse womuntu wonke, kungakhathalekile ukuthi yiphi political party, opposition ruling party.
Kukanti umnumzana Stanley Ncube uthi ingqubela phambili eBotswana iyatshengisa ukuthi ilizwe leli liyazibusa.
Ye, lamhlanje kuyi-independence eBotswana, siyajabula, sijabula labanikazi belizwe. Ilanga elinje lisikhumbuza ekhaya lapho sabaleka khona, sibalekela inotho engekho sizoyidinga kwamanye amazwe afana laleli. Nxa sibakhangela abantu laba siyabajabulela kakhulu, ngoba ungakhangela ngomnyaka bethatha i-independence yabo ngo-1966, ilizwe leli kwekuliganga kungela mgwaqo kungelani kathi sinxa ukhangela uzabona ukuthi kuphucukile kulama highways kulama damu kuyakhanya sibili ukuthi hayi bayazibusa bayajabula xa sikhangele kithi lesibona amgwaqo ayisekho kusikhumbuza ukuthi independence le yasilethela udubo
iBotswana yamukela izizalwane eziningi ezivela eZimbabwe zibalekela ubunzima bomumo womnotho unkosikazi Abinyoni osebenza eHavroni uthi kwele Botswana kuyakhanya ukuthi kulozibuse abantu bekhululekile
ya siku-independence yeBotswana iBotswana lilizwe elihle sibili lilizwe elijula ukubisa izinto zakhona zonke zinhle imigwaqo mihle konke ezitolwa usweli lutho olufunayo uyaluthola yiyo independence okuthiwa abantu bayazivusa lesiyibonayo hayi khona eyakithi leZimbabwe okungela mgwaqo okungela kudla okungelani abantu basemajele kodwa kuthiwa siyazivusa siku-independence abake bakhangela abakwamanye amazwe ukuthi independence injani bake babheke kwele Botswana
usuku lwe-independence day kwele Botswana lunanze ezabelweni ezitheneyo kodwa umcimbi omkhulu kade usenkundleni National Stadium esigodlweni eHavroni lapho uzulu akade ethe kwaqa uzobona imbukiso lokuzithokozisa okutshiyeneyo umongameli Masisi ungenele lo mcimbi ngaphambi kokwethula umbiko wakhe wosuku lapho athe kusasa ilizwe lakhe iyathembisa okumangalisayo umnotho weBotswana uyenza kuhle kakhulu ufuqwa imali ilizwe lele liyithola ekuthengiseni amatshe aligugu awamadayimani ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHavroni kwele Botswana
okumanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika.
Umhlangano osanda kuqhutshwa ASEAN RIP ngamazwe omanyano we-ASEAN lomeliwe Melika obona ngezokuthengiselana unike ele Melika ithuba lokuveza ukuzinikela kwalo ku-ASEAN lenhlelweni ezokuqinisa ubudlelwano lapho ele Melika lithengiselana lamazwe e-Southeast Asia ekhuluma lentatheli zindaba umhlangano ongakaqalisi umeliwe obona ngezokuthengiselana uCatherine Tai obe ngumgcinisihlalo kulo umhlangano ndawonye lo umphathi ntambo wezokuthengiselana kwele Cambodia uPan Sorasak uthe i-ASEAN ingumkambo owesine ngobukhulu emhlabeni wonke jikelele elemelika lathengisela i-ASEAN lokuthenga impahla ebiza amadola angaba ngamabhiliyoni edlula amakhulu amane 442 billion ngomnyaka ka-2021 okutsho ukukhuphuka kwesilinganiso sokungamathumi amabili lambili ekhulwini 22% okwedlula umnyaka ka-2020 ngenxa yokuqakatheka kobudlelwa novele Melika le-ASEAN umongameli Joe Biden wethula isaziso emhlanganweni wele Melika le-ASEAN ngenyanga kankwenkwezi ye-Washington DC ngokutshala imali efika izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola 150 million ehlose ukusetshenziswa enhlelweni ezijonge ukuqinisa ubudlelwano ezigoqela ukulungisa imitshina yokugaya umlilo kagetsi ngokuhlanzekileyo ukulolonga lokufundisa imisebenzi yezandla ukuthuthukisa inkampani ezizimeleyo lokufundisa sana ngezemfundo kanye lamasiko leyo mali yayingeyokungezelela phezu kwezigidi ezilikhulu lambili zamadola 102 million eyayikhulunywe ngumongameli Biden emhlanganweni wele Melika le-ASEAN owaqhutshwa ngenyanga kamfumfu nyakenye eyayikhangelelwe ukusetshenziswa lapho kuncediswana kwezempilakahle ezomkhathi enhlelweni zentengiselwano lokunye ekuqaleni komnyaka ele Melika lagcizelela ukuqakatheka kokuba lezimiso okumele zilandele ekulawuleni indaba zamalungelo ezisebenzi kanye lokulondolozwa kwezemvelo ebantwini bonke besigaba abahlanganisa labohlelo le-ASEAN United States and Investment Framework Arrangement ngesikhathi somhlangano okukhulubisana ngezokuthengiselana lamalungelo ezisebenzi owe-US ASEAN Trade and Labor Dialogue. Impumelelo le ngeyinye yemizamo kahulumende kaBiden yokubumba imincintiswano emhlabeni wonke jikelele okuba phezulu kwe ngiselwano ezihlonipha ilungelo lezisebenzi zinakekela umhlaba njalo zibumba amathuba omuntu wonke kutsho u-US Trade Representative uTai kunkulumo abayikhiphe ndawonye sebegqibe umhlangano amalunga e-ASEAN lawe leMelika atshayele ihlombe ukuxoxisana kwamalunga wonke bebonisana indlela abangenza ngalo njalo olunye uhlelo olutsha lwe-ASEAN Economic Futures oluyabe lujonge ukuqhelisa uhlelo lwe-ASEAN Strategic Partnership olwasungulwa ngu Mongameli Biden. Kusenjalo baphawulile ukuthi umhlangano ugcizelele ukuqakatheka kokusebenza kwamazwe abo ebambene, ukulandela umthetho wamazwe ngamazwe, njalo lokuhlonipha ilungelo lokuzivusa okuyikho okunika ukuthula lokuchuma emhlabeni wonke jikelele kanye lengxenye ezijiyeneyo zomhlaba. Ilizwe leMelika lihlezi lizinikele kulabo abalobudlelwano labo labasebenzelana labo eSoutheast Asia, abaphakathi kokubona ukuthi ikusasa yesigaba sabo se-Indo-Pacific sivulekile, sizinzile, siyaphumelela, siqinile njalo silokuthula njengokutsho kukamongameli Biden.
Wezemidlalo uSidney Green waye umdlali wenqindi okwamanje osekeketha umdlalo lowo. Uzama kulolonga abatsha eziwayo. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
UGreen sevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi buye uvele usegazini.
Ngaqalisa iboxing yile, I think 11. Laba labafana sikomudlala, ngase journey army. Manje intent journey army abangani bami bathele omkhulu welwele mbereki kuthi kulokushomi osebrade kuthiwa nguGreen bathi libise la bangitata bakhamise elwele mbereki ngaqalisa khona kufana boxing ekhanda mani ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lami and babebisa ama-rugby player ama-giant amakhiwa ngibatrying one not even a minute. About 10 of them, one after the other. But
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngibe professional, but you can take the professional Ringo Starr.
Yeah.
All kid power in them, I should train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Cholo fighter, Michael Papala, kid power, I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayeyingqungquthela isigaba se-heavyweight elizweni uTam
Uthamo yangazi. Uthamo wabuya kuna mathini futhi ngimhlele. Manje wabuya, wasebuya, kanti ubuya futhi uthaya isparring nami. Manje kade kade ngifundisa umfana iboxing, you know. Ngamfundisa iboxing.
Injabulo izindaba yemidlalo elo dumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake
bani. Yes, siyabonga kakhulu ke mfowethu khonapho ke Joseph Njanji. Sikusibona nge was a Friday uthi silanda namhlanje.
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Kuthelo was a Friday kuliviki leqembu lamajaha wodwa ecula umdumo wesiqhathamiya hamba ngegama lokuthi indosa kusa the Morning Star bacula bekobulawayo. Asizweni okuningi okuvela kumsakazi weStudio 7 Ezra Jesus Banda.
Leli qembu lidla amalangabi njalo labalandeli abaningi emhlabeni wonke jikelele. Indlela abacula ngayo eqathamiya qumba abalandeli balomculo abaningi. U-Innocent Smanda umelele leli qembu yekela sizwe imbali yendosa kusa ngamafitshane.
Nimele iqembu le-Indosa kusa the Morning Star eyaqala ibizwa ngokuthi Impumelelo Shining Stars eyafunywa mhla ka 7 May 2001 endaweni yasenqameni eGwanda ngaphansi kwenduna uMathema. Sesisuka kumpumelelo Shining Stars ngokuya kwesikhathi sesisithi Indosa kusa the Morning Star. Indosa kusa the Morning Star ilamalunga ayi 7 sesilamadlalade akwana 12 esesiwa rekodini.
Na simhlolo yami abantu baKristu shani kwenzenjani na amapolisa sekuwamphumsehlemini zis Ushala Pesoshe Lekona, Aussuga Matota, Nale Politi in Abova Salum Salomovi, Critic Savane Sotanji.
I am my babo. Iconisolia Baba, Amanga, Amnande Poise.
Basuka bathinta igama elithi Impumelelo Shining Stars abasungula ngalo iqembu bazibiza into sakusa The Morning Star kwakutheni mdawini
siyenza sitshintshe igama kahle kahle Impumelelo Shining Stars sakunanzela ukuthi zinkanyezi eziningi kakhulu odinga uswele ukuthi uzalandela yiphi sase sikubona kufanele ukuthi kumfanele silandele inkanyezi A1 yikho sabuya negama elithi Indosausa The Morning Star okwasiyenza sathanda kakhulu ukuhlabelela umculo wembube isicathamiya iBlack Mambas
Elitha abalikhipha emcimbini wabo kusasa kobulawayo kusitsho ukuthi sibe namadlela nje alitshumi nambili fakaza dawu
siyalontsha i-album LS12 kusasa nje kusayo ngomgqibelo mhlaka 1 October i-album lelo lilesihloko esithi isililo sentanda siyalincusa kuyo yonke indawo okhona ukubana sizoncedisana sisapote lo mculo wasekhaya ogcine ubuntu bethu uJoseph Shabalala ubaba osiwadlula emhlabeni nguye wasikhuthaza kakhulu ngomculo
Nisho lente beleshi, yafa ngumlanjana, bonke abantu mabayitela, bayibiza tyubekile, hluphekile, khathazile, wesiphila nzima. Yonke le minye yabenithela kuyo,
iqembu lendosakaza lithi licela uzulu alisekele ngokuthenga umculo walo bayatholakala kokuculela lawe mlaleli
abasifunayo ukusihaya siya intertaina kuma-events wonke ongacabanga abasifunayo ungangena ku-social media platforms wonke ubhale indosakusa The Morning Star uyosithola then abafuna ukusibamba emafonini
Awu bantu kwazi kwaba mnandi lapha emhlakazweni wesipilo 7 Oliver Lesa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dubane sithi libe lempela veke lithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.